So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-10 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhla ka-18 ngelanga likazibuse kusolwa umbuso okhona. Ibandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abazancintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe.
Inkosi uBhengula yasayinela iboda yeSouth Africa. In 1991 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iboda yeMyati River iJameson Line, okuyiyo iboda esehlukanisa leMashonaland.
Kodwa abanye bayakhuthaza ukuthi kukhulunyusane ngokuhluphayo isigaba seMandebeleni kulokuquma ilizwe.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but niyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko ethi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera umnumzana Simon Rutland ukuthi ule nkohlakalo.
Okungithandise kakhulu ukuthi abantu bekungela muntu ozibebhanele kungena ngokungithandisile okuthi nawufika lapho phethe wahambe kusehole konke umuntu bengena ongabizwale ukuthi inezilongo uyishakhabizingena bani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse kuyona le inyanga kusolwa umbuso okhona. Akuqondakali ukuthi lomkhankaso ophiwe igama lokuthi hashtag shutdown Zimbabwe 18 April ukhokhelwa ngubani. Kodwa inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu ibike yakhuthaza ukutshengisela phezu kodaba oluveze inkohlakalo olwethulwe ngumsakazo we-Al Jazeera oluthiwa yi-Gold Mafia. Ivandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abancedisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mudu, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Kakhulu sibafundisa nge-self-determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele lokho sodwa. Abalaleli babagande lawe lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awaka wancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumuntu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo langokuqakatheka kokuthi kutshoni ukuthi bazimele baphume kweleZimbabwe. Yebo ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sicontest iZimbabwe yonke sizobamba kakhulu indima yama councillors dama members of parliament siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMyati River eKwekwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza izanu PF labo TCC basifakela amashona bazosidika kobulawayo.
Manje babumoyo libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kweZimbabwe lizakwenza njani?
Yebo babugande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uBhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana, leSouth Africa, kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebo naBotswana Plumtree, 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls, ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMiyati River eJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight, kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza, beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMiyati River eKhwekhwe besiya kumathebelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi, siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura unje yasichaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani? Hayi, ngezikhathi siyaphambili umkhombandlela sizayo yendlala. Lingakhohlwa ukuthi revolution yabantu onwa ngamamasisi. Kathesi MRP ibhizi safundisa amamasisi ngokuqakatheka ukuthi babezazi identity yabo. Ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathabeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwano lamashona lamaNdebele, kodwa kusenziwa ngabamhlophe. Yiwo lo umkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi, ongadingini, odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi, eyami boundary icina la. Kodwa njengoba njile ukuthi irevolution lama phases wonke, okunye ngeke uphawu lokwamandla.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le MRP. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Singakhumbula ukuthi umthwakazi kwake kwaba le Ndebele civil war, khonaphana befuna ukufaka inkosi uLobhengula, and then sabona ukuthi kwabe lokungawelelani phakathi kwabo. Sabona ukuthi hayi, amanye amazwe anjenge avele eMashonaland babuya bazoncedisa inkosi uLobhengula ukuthi bamfake esikhundleni sobukhosi ngendaba yona le. So siyakwazi ukuthi laye inkosi uMzilikazi ebuya eZimbabwe wayekhulumelana lo mambo bonke bebusa in fraternity kuhamba kuhle sibili. So ngiyabona ngathiwa indaba zona lezi zi-tricky ngoba zifuna ukuthi abantu sihlale phansi sonke sibone ukuthi what is the best way forward.
Bathi bona abantu besigaba seMandebeleni bayancindezelwa njalo kulethwa abavela kwezinye izigaba ukuthi bezothatha imisebenzi yabo. Lokhu nokunjalo lobufakazi bokuthi zikhona sibili okunye abakukhulumayo kuyenzakala, uwena ukubona njani lo?
Into engathiwa yasilimaza ukubunjwa kwezanu PF along tribal lines ngo-1963. Yeah, iZimbabwe there was no perfect union party, kwakuzwisisana lokuwelelana ngoba siyakwazi ukuthi lathi lapho esiphuma khona ezindlini silaba nawethu labafowethu esingawelelani labo, kodwa we just get along ukuthi izinto zihambe forward.
Bathi balwisana lokuthiwa i-1979 Grand Plan, uhlelo abathi lwa lusungulwa libandla lezani PF ukuncindezela isigaba seMatepeleleni.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zeGugurahundi, zama-education opportunities, amabhizimusi, inhlala kahle yabantu everywhere. IMatepeleleni umthwakazi has been disadvantaged for a long time. Ngoba siyakwazi ukuthi it was deliberate. Umgabe ngiyena in 1980 setshenziswa ngabelungu. Mase siqhubeka sisiya phambili siyabona ukuthi singabantu abanye ngoba singakhangela futhi lapho esivela khona in history. Inkosi umzilikazi ebuye eZimbabwe. Abantu abaningi kwaba labantwana, kwaba loku trader okwama goods ngathiwa umumbu lani lani. So there's a lot that we have in common than that separates us. So that's one thought of the day. But ngiyabe ngizwisisa lami ukuthi ukukhalala kwabantu abomthwakazi ukuthi ama benefits lani lani lokwonke kweZimbabwe they have not been part of for the past 43 years.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe ube khuluma le studio 7 ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkonzo.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko yokuthi umkhokheli webandla lesi-CC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera njengomunye abahuquluzi benotho umnumzana Simon Rutland. URutland ngumkhokheli wenkampani ye-Gold Leaf Tobacco. Kuhlandla lesibili lomfanekiso we-documentary ye-Al Jazeera ethiwa Gold Mafia, uRutland ubikwa engomunye wabasebenzisa ukuthengiswa kwegolide okungekho emthethweni ngendlela yokuhlambulula imali le engcolileyo. Asenelisanga ukukhulumisana lomnumzana Jamisa kumbe umpofu ngalolu daba. Ibandla lesi-CC liphakathi kokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngohlelo lwe-CCC olokukhetha amalunga.
Siyananzelela ukuthi kulo khetho olwenziwayo lolimpethu batasilo khetho bathi bakufanele kwenzakala ukuthi kube nenomlanomnations ukuthi bonke abantu abafisa ukuba nabamele iphathi kungaba ungaphansi kungaba ngu-MP, kungaba ngufeda, kungaba ama-PR, kubandla le-CCC, uhlelo lwendakalizolo emawadini wonke. General esikuzileyo njengezakhamizi ukuthi indawo eziningi kwenzakala kunokuthula. Kungaba khona lapho esingakatholi ufaka okugcwele ukuthi kwenzakalani, kodwa indawo eziningi abantu bathi kwenzakale ngokuthula. Njalo abantu indlela okwenziwe ngayo le ikhathi esibakhanya nenxa sithoba izakhamizi, bakhanya bayithokozelele ngoba eyakuqala yayisho ukuthi ama-franchise ayephathi issues and quality importance yiwo ayehambe siyakhetha abantu, kodwa kathesa umuma uthi uthintile kade sokuthiwa abahlali bazikhethele umuma ngendlela ungene kwehol lapho ungeka khona abantu sibona ngathi ngaleyo ndlela kwenza i-program le kumbe abantu abazakhipha babe ngabantu sibili abamele i-community isikhethe. So yibo ukuhlela ukulandeleleka esibona ngathi abantu bakhanya nje bayijabulele abanye
basuthisekile. Sike sezwa njalo kunyenyezwa ukubana bekungani kulo bandlululo kumbe singathi inketha betshabe abanye bekhala ukubana abafuni abantu abesishoneni bakhethwe ukuthi bamele ukuba ngamakhansila kobulawayo kumbe ukuba ngamalunga ephalamende. Kuliqiniso yini lokho Sibindi?
Ah, hayi lokho imisebenzi yesitha isitha siyazama ukuthi yonke into siyidu ukwenzela isiqhabani sabantu lakho abantu bebanda liphephisi kumbe la abasekeli bayezile sulethi kubala ukuthi kulezindane but iqinisweni leyo yinto engahlokqini injongo yaleyo abantu ababhale intoale kuyindlela yokuthi bafise ukuthi kube lomxhubana phakathi kwabantu kodwa iqinisweni asinanzelele izolo lapho engizwe khona abantu bakhethiwe nje bonke bakhona abantu besindlela abangenileyo bakhona abantu besiyena abangenileyo bakhona abantu besizendeni abangenileyo bakhona abantu besitolini abajiileyo so ngezindawo zokukhetha nje umuntu so lokho kulani babajuliyana hhayi ayisilokqiniso kodwa bevele yonke into enhle kulo muntu esikade athele iphoyise ukuthi ngingahambe kodwa hhayi lokho siyakuthuki abantu bazikhulumela into la okuzwayo ngokuzwisisa kwentezakhamizi ukuthi amazwekana abantu abanomnetho sebezaphambili besiya kuveti kodwa kanti ahleli kuveti ngenzakalani kodwa bona ngathi ukuthi abesenzakala lithi bekhanya libisanelisi babona kambe ngoba la bantu ukuthi babhala ama-CV yabo bengathi bezokhala khona ukuthi wena vele uphile njani i-community ngoba okungathi kuyathakha imzwakhi sokuthi umphakathi ubhilela unjani kokuthi abantu babhala ama-CV kona bana kuzathi la bangikhethe laba ngifo bazama khona ngoba bazahle baphume nxa nesihlalo sokuthi uyathola ukuthi izala kujelwano kala ngezabe kaya asebenza ngecommunity laba khona abanye abantu abathi abanyamakala abantu sokuyakhethe babone bekhona so kuyindlela yokuqala into engavele ukuthi ngala
ubone izakhamizi zakobulawayo ziphatheka sibili ngokugcweleyo kuhlelo lolu
ngizile indawo ezimbili engunandelele abantu ngibone bephathela and okungithandise kakhulu ukuthi abantu bekungela muntu ofanele ukungena yikho okungithandisileyo ukuthi uma ufika lapho okhethe wahambe kusehholo wonke umuntu bengena ongazwale ukuthi inezongo uyisakhamizi njena bani aweqabu khona fana kundabisile okanye ngale muva siyakwazi ukuthi awutolola amathemba emnyango ukuthi hayi laba bangeni ye laba kanjani khona fana kwakufunza kube ndeze emsindo wawusenzakala khaye ngathi abantu babadlula kodwa ake sizongena wonke umuntu indawo ezingithenisile kwendlane lakude kanti ngihambe kwezethu umuntu owile ngenewona.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eZak ikhangelelwe ukubuthelela imali engaba edlula ibillion elilodwa eyatholakala ngendlela ezingaqondanga. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ngumnumzana Douglas Munzora olokuthi ukhetho lumiswe kusalungisiswa udaba logwalo lwemingcele yokuvotela olwe-delimitation lulakho ukuphumelela. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, basakazi be-Studio 7 nabalaleli. Ngisacela ukubuza, i-Studio 7 yasikhuluma kakhulu i-interviewa abantu be-TCC nezano. Iy'ndaba abe-MRP benga-interviewa kuze nabalandeli bayo bayize. Hleze sizwa ZANU PF, kanti le Studio 7 yeZANU PF ne-TCC na, ngiyabuza phela ngoba sekukaningi ngizwa abalandeli be-TCC, abalandeli beZANU, angikhethi hlangothi bengibuza nje.
Studio 7 ninjani? Siyaphila, hhayi. Bonga nje indaba ezimnandeni esithumelela zona. Umuntu ohlupha nje ngokuthi asimzwisisi kahle ngugawula, ugawula asimuzwa kahle. Izolo lokho ebethi sokuyo emavotini sekuqala ukuthiwa ibandla lakhe linjani. Namhlanje ukuthi abamoshayo kababotshwe. Waye ngathi ukuthi upresident wakhe akabotshwe. Akubotshwe upresident wakhe kuqala, siye sibone ukuthi umthetho uyasebenza ngoba nayo uyathinteka phela. Kusho ukuthi kahle ibandla lakhe lonke lingcolile. Angibone uJD.
Studio 7 linjani? Ngathi siyaphila. Ukhuluma ukhuluma ngolimi kanosigaba kona Ian kumagwayi ara ngicela ke lesibuze lesi 7 abantu bezano labo kanti kahle abakakhathala ukuntshontsha umnotho weZimbabwe yini ngoba balele ezikhundleni abafuna ukunyakaza bafuna ukuphuma kodwa thina sibhizi siyahlupheka ayikho into ekhona nje ekhala khona udubo lodwa yihlekisa ilizwe lakithi selijikela abayihlekisa ilizwe lakithi li-right ngalani indlela kodwa namhlanje lisezandleni zabo ilizwe libolile phuku ngiyabonga
salibonani basakazi we-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement siyabonga ngokuqhuba kwenu ukhetho elikwenzileyo noma nje bekuyinto yokuqala singayazi sibonge lalala abade bethwele amehlo ukuthi bekhangelela ukuthi lokhu kuzodiliza ibandla le-3PC uswabile usathane uyangekile libona abanye sebebhizi kathethe bekhayela hey 3PC ifaka amashona eblawayo thina siyafaka vele kasikhethe imhlobo ongafuniyo ishona kayenze yakhe iphatha angawafaki yena ungahlupheki ngento zomuzi omunye umuntu uhlutshwa kuyini kanti ngomuzi ongaso wakho lungisa okwakho nyekelelwa lokwe-3PC ngoba kwe-3PC vele thina kasilandeli ukuthi wena uthini kumbe ufuna senzeni siyawafaka and ezawini iblawayo ngeyethu whether you like it or not iblawayo siyayithatha vele njengewankangente futhi siyayithatha efolosi siyayithatha vele thina siyawina this time abantu kumele bevote ngoba izani ingaqhubeka ibusa hei sisazodubeka ngoba liyabona imigwaqo sifile izulu lisazokuna kudilize yonke into izibhedlela zisazovalwa amatisha ehlale phansi engasafundisi so asikhuthalaneni siyevota sekela ama-disturbers lathi lingavoti yelingavoteli uchamisa lishona bafuna lihlupheke mchokotsho bona bayenzane abazaye okuzayenza ukuthi naliphile ngcono akula yikuhlupheka kuphela izibhedlela zingelamithi amatisha engafundisi abantwana beqeda lapho futhi amatisha abengafundise le-stress bayakhala futhi bebuye bethi ngamashona ukuthi benanzele ukuthi amatisha akafundisi ngenxa yokuthi abala mali a so kumele sikunanzelele khona okusekelane lama-disturbers sivotele ibandla le-3PC
lokazi omiselivuka njani njani lonke siyabonga inews yokukhuluma ngodawu 263 hayi siyalizwa zizwa inews lokhu esilalela lati khonapha kodwa esingakutsho nje ngamafitshane abantu abazame ukuzilungiselela ukuyavota ngobuningi sivotele i-3PC noma ngobani okade fisa ukuvotela ilokhu zeni iphathi yakhe yes kuhle kakhulu ukuthi umuntu lomuntu asupport iphathi but asizameni ukuthi sikhiphe izani manje ngoba inkinga esilayo manje ilizwe liphethwe ngo-gold mafia izigebengu izigebengu ezicabanga nje ukuthi zidle zona kuphela 2017 abantu babeselebreta bejabula bethi sokuyangena upresident omutsha kathi kungena utsheketha nangusetsheketha imali yelizwe and futhi bayakhuluma futhi bathi lizayenzayo okuchaza khona ukuthi vele baphethe ilizwe ngenkani so abantu babona iplan ukuthi bayenza njani bakhipha njani lemgulukudu phethilizwe ngenkani isidla umnotho welizwe abantu besifo ezibhedlela kwamatitsha engaholi engafundisa abantwana ezikolo akusela nto e-right abantu bahlupheka kula mgwaqo wakulani abantu bagcwele ngaphandle kwelizwe bahlupheka akula nto e-right elizwe yena awuloke injoya kuphela kube hambe nika izinduna labangani bakhe imali ama-church leaders efuna kubeyoke ezihambe ezibonakalisa ngelokhuzeni cha sikhathele ngaye lo ozenza upresident eyisigebenga ngiyabonga msakazi
Salibonani linjani lonke ku Studio 7 mina ngo honorable makhuluma ngifuna ukukhuthaza abantu bonke be 3PC ilizwe lonke ukuthi njengoba lonyaka kungumnyaka wekhetho we general elections kufuze sifake umthetho oqinileyo before ama election ukuthi abantu bonke abe 3PC ama candidate ethu abazawina kuma councillors la kuma MPs ma uchamisa ngasoze engene e state house la president we Zimbabwe kufuze bonke abantu abazawina ku 3PC ama councillors ama MPs baqotshwe sifuna ukuba ne-3PC ezakwanisa ukukhipha izalo asifuni abantu abafuna ukuwina ukuthi babe ngama-councillors lokuba ngama-MPs kodwa izimbabwe isekudubekeni funa ukuthi lo nyaka 2023 ezimbabwe sibe ne-new ruling party i-ZANU-PF kufuze ihambe iphume ukuze ezimbabwe kube lenhlalakahle so sonke kumele sidonsele ukuthi uchamisa awini abe ngu-new president wezimbabwe ukuze uhlupho lonke olusezimbabwe luphele sonke nasisebenzele ukuthi i-3PC iwine sifuna ukuthi siwine ama-councillors siwine ama-MPs siwine lo president asifuni ukuwina ama-MPs nama-councillors kuphela kodwa upresident engawini 3PC kumele siwine i-presidential this year ma upresident chamisa engasoze ewini ama-MPs nama-councillors wonke onke awe triple C kuze akot. Sibe de inyi triple C eza kwa nisa ukipa izano before 2023 angape ikwesi kufunani.
Salubonan, mime kamarami humo luko nankomo. Mwintabwa ngasuri pani. Ye, ayi kutune segile. Okube ukulunya ulano puti. Ati ye na ayi donki. Enga disute wakuru uma utu ya itinta. Ye, ta ingeni kanga. Ye, ayi kutatu ukulume kunifo kanya sibirita. Ili kunifo li pelele yo sibiru li zwayo. Sibiru ubege wazwagado fana. E, chakubongi la sibiru loko sibiru la mikanya sigiko. Ngoba itenza kala ayo kailani duboni. Ngamba ukusebenza ukukhulunga abadala la ukusebenza ngesikhathi sempilo lalimile izulu lisina lilima nzima lisenzani livikela lapha lala layithembi izanu nansi izanu ke yakhona le kathi sitshaya qeda umnotho wonke ma sebethuthile impahla zabo sebehambise emazweni sebeshahlala ngaphesheya komhlaba basebethatha iinto zonke sebezifaka egcekeni sebezichaya manje kathesi okulandelayo sebebophanisa ikhiphusi labantu besindebeleni besenzela ukuthi vele kungafikwa abalesiyona lazana le ndebeli iyababona ukuthi abantu bezana ukuthi bale momubi njani ukuthi usathane udlalela njani kiwo.
Lawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amacala awetheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump alakho kubangela ukuthi engazancintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump ulalo ithuba lokuphunyuka ebunzimeni akubo abesephumelela ukuncintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Kubantu abafuna ukungena kukhetho le-Republican Party ukuba ngu-president olika-2024, Trump angawina ngaphambilini kwalokho kwenzakala kathesi ngoba abantu be-Republican Party abaningi abavele bemsupporta uTrump bavele bamsupporte njalo ele micimbi-cimbi yakhe etshekileyo ebolileyo. Into yakhe kathesi yona le yayiwetshelwayo wayivelelayo bayitshelwa abantu abazange bayikholwa bamsupporta kuphela. Uyenze udlame lolo lwa January 6 balonge bemsupporta kuphela kunjalo. Wenze ukuthi izinto zakhe azikhulumayo ukuthi election yatshontshwa lokunye okungamanga-manga balonge bemsupporta kunjalo. Laba abantu abafuna ukugijima lo Trump, laba abancintisana lo Trump, iningi langikhona ngabantu abasebenza kuhulumende kaTrump. Bayanesaba uTrump. Bengazake bamisa nelo Trump estejini kangako ngoba lakathi sibayesaba ukuthi bakhombe nje okubi okwenziwa nguTrump futhi bakukhuluma baphumele egcekeni. Kupensa uphume emvikela esithi ukubotshwa kukaTrump yi-politics. Or abanye bathi ukubotshwa kukaTrump yikuthi igovernment yakathesi sisebenzisa umthetho ukuthi incindezelo omunye ufuna ukuncinta ukuba ngupresident. Nxa usuvele watsho njalo wamsupporta uTrump ngalokhu akwenzayo kumbe wamvikela ekubotshweni, ubona ngani nxa selinyi estejini sokuthi selidebate sokuyi-presidential election uzakhulumani? So yikho lapho kulohlupho khona ngabantu laba abafuna ukuncintisana lo Trump. Ungakhangela njengalowo mama lo owaye waba ngugovernor waphinda wabe uyi-UN esebenzela uTrump. Wazikhulumela nakudala wathina nxa uTrump enguye ofuna ukuba yinomini yena kasoze angene kuncintiswano. Kodwa usengenile. Uzawuphendula njani umbuzo lo kuTrump lasebantwini ukuthi wena wathi awusoze uncintisane lo Trump? Ambona ngani nje kuphonguza kuphonga yinxiba inxoza. Kodwa nxa kungaphuma ngomunye umuntu oqondileyo oqinileyo, laba abantu abaye basebenza kugovernment kaTrump abasoze bamkhupha uTrump sasalela kuyinomini.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. ngesikhathi sohlupho. Amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Esingakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, isikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Sokulomkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu Chris Gande.